siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nenani lenalelo elikhangelele iWFP ele 1.5 million. Ngingathi ukuthi khona linani mhlawumbe elendlulane nalelo ngoba sizananzelela ukuthi khona abantu abaningi ngapha emhlubuleni wakithi bahlala bengena bephuma elizweni. So esikhathini esiningi nxa kusenziwa ama-statistics yona la bale bengekho.
Inhlanganiso ephathisa abantu abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abayisigidi esisodwa lengxenye babhekane lendlala embi lonyaka elizweni.
Thina lathi sithabile ngohlelo lolu ngoba sibe singakwazi lokuthi kumele sithenge into zalapha ngoba sibe sesijayele ukuthenga into zangaphandle. Kodwa kathesi siyathaba ngoba sibe sifundisile ukuthi kuqakathekeni ukuthi sithenge into zalapha.
Abenhlanganiso yeBuy Zimbabwe basungula ngokusemthethweni umkhankaso wokukhulumisana kwaZulu abamankampani kanye labo somabhizinisi owe beBuy Local Community Engagement Campaign. AbeZimbabwe abaseSouth Africa bathi baphakathi kokulobela umphathintambo wegatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa bedinga impendulo ngokuningi okungahambanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ephathisa abantu abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi abantu abayisigidi esisodwa lengxenye babhekane lendlala embi lonyaka eZimbabwe njalo ithi idinga imali engangezigidi ezingamachumi amahlanu lesithupha zamadola eyokuthengela laba bantu ukudla kuze kuyefika isivuno somnyaka olandelayo. EZimbabwe lithole isivuno esincusana lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okuchiye izakhamizi ezihlala ezigabeni ezichiyeneyo ezigoqela emathebeleni North, le South, Midlands, Maswingo lezinye indawo zibhekane lendlala enkulu. Isikhulumeli se-WFP umnumzana David Orr utshele umsakazo we-Studio 7 njalo ukuthi abantwana abaningi abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwenyanga eziyisithupha leminyaka emihlanu kabatholi ukudla okufaneleyo njalo okwakha umzimba. Izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zibikwa sezithengisa izifuyo ngemali ephansi kakhulu ukuze zithole imali yokuthenga impuphu lokunye ukudla. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sakwaMadlambuzi ePlumtree uThamani Ncube yena othi umumo mumbi kakhulu esigabeni sakhe.
Inkomo umumo mumbi kakhulu kakhulukazi khona ngapha emhlubuleni wakithi. Njalo lenani lenalelo elikhangelele iWFP ele 1.5 million. Ngingathi ukuthi khona linani mhlawumbe elendlulane nalelo ngoba sizananzelela ukuthi khona abantu abaningi ngapha emhlubuleni wakithi bahlala bengena bephuma elizweni. So esikhathini esiningi nxa kusenziwa ama-statistics yona la bale bengekho. So ngicabanga ukuthi inani lona lelo liphezulu ukwedlula khona lokho. Bese sikhangela futhi ukuthi khona emkhonweni wakithi lona izulu livela lizange line kahle. Njalo ungakhangelisisa kahle uzathola ukuthi khona nxa izulu lingananga kahle sasivele sikhangelele ukuthi khona akulasivuno esizasithola. Bese kubuya futhi kuhlangane lokuthi khona abantu bakithi ngapha emkhonweni wakithi bavele ayisibo bantu abakhathiweyo kuhulumende ngoba even ungakhangela khonapha kwamadlamzingadi asikahulumende balutshwana abantu bakithi kumbe vele ngathi uyi-one phakathi kwabantu abalikhulu ongabe ekhathiwe kuhulumende okutho ukuthi khona abantu abaningi bakhangelele ukuthi khona balime bethole izuzo ngokulima. Nxa izulu lingananga njengalo minyaka layo nalowo odlulileyo hayi inkomo kuyethusa lokho.
Emavinkilini Ncube impuphu kanye lokunye ukudla kuyatholakala yini njalo kubiza malini bayakwenelisa na abazali?
Inkomo impuphu ikhona, ichukela likhona, i-cooking oil ikhona. Kodwa ke njengoba nesenge ngathi ngaphambilini ukuthi kona iningi labantu lapha bavele abasebenzi okwakuqala. okwesibili sokulomunye umkhuhlane osusingenile okubulala izimali elizweni lakithi eZimbabwe. Thina ngapha kakhulu besikhangelele ukuthi kona imali ongayithola iloba kubani nxa ethe wathola imali kwirandi lase-South Africa. Kodwa ungakhangela ukuthi kona lintengantenga njani, njalo ubusukhangela ukuthi kona indlela osomabhizinisi bakithi ababeka ngayo intengo kuyethuza. Ngoba ngikhuluma kathesi besikhangelele ukuthi kona i-50 kg yempuphu isisiya ku-370 South African rand. Okutho ukuthi kona nkomo imali enengi kakhulu yenaleyo ukuthi kona umuntu ayene li. Bese sibuya sibe lokugcilimbane futhi ezifuyweni zakithi. Abantu bakithi bakhangelele ukuthi kona nxa into zingasahambi kahle bayangena esibayeni bathengisa inkomo. Ungabona into eyenziwa yikhansili, ubone into eyenziwa ngabathengi bezinkomo, kushuthi sizi kakhulu ukuthi kona kanti manje abantu bakithi kuthi ukuthi kona bazaphila njani nxa sesiphile emhlabeni onje kumbe sebevele sebegwejele ukufa.
Lo mnumzana Thamani Ncube isakhamuzi semadlambuzi ePlumtree obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Abenhlanganiso ekhankasela ukuqhakatheka kokuthenga lokuthengiswa kwempahla elungiswa elizweni eBay Zimbabwe basungulewe ngokusemthethweni umkhankaso wokukhulumisana phakathi kwabantu abamankampani kanye labo somabhizinisi owe the Buy Local Community Engagement Campaign. Asizweni lolu daba ngugcweleyo kuntathela izindaba yethu Mavis Gama.
Umkhosi wokuphawula okusemthethweni lolu hlelo lokuxoxisana phakathi kwabamankampani osomabhizimusi kanye lozulu wenzelwe emzini weSunningdale eHarare lamhle kuseni, njalo lukhanyelelwe ukusabalala ilizwe lonke. Zize ngobuningi bazo izakhamizi kulo mkhosi owenzelwe ecommunity wall emzini weSunningdale eHarare. Umnumzana Menelis Nkiwane ophatheke kumisebenzi yokuzinikela ukusebenza kungelambadalo kwezokulondolozwa komuzi weSunningdale uhlanzekile ubekhona laye kulo mkhosi. Utshengise ukujabulela lokhu kukhulumisana uNkiwane ethi sekuvule amehlo akhe yena labanye kokunye abekade engakunanzelele.
Thina lathi sithabile ngohlelo lolu ngoba sibe singakwazi lokuthi kumele sithenge into zalapha ngoba sibe sesijayele ukuthenga into zangaphandle. Kodwa kathesi siyathaba ngoba sibe sifundisile ukuthi kuqakathekeni ukuthi sithenge into zalapha.
Yikhona kusithi dlwe kuye uNkiwane ukuba ukubelokhe uzulu labamankampani bethenga impahla yangaphandle endaweni yokuthenga elungiswa elizweni kuyiyo into engavimba uphuma kwemali isiya kwamanye amazwe kuthuthukisa umnotho walawo mazwe. Bebenxusiwe osomabhizimusi kanye labanini bamankampani abagombolozele iSunningdale, kodwa abalutshwana babo kuyibo abaze kulo mkhosi, iningi labo bengazange bazihlupha ukuzahlangana labathengi. Yikhona bezabhoda beqhuba imbuthano efanayo ilizwe lonke abeBhayi Zimbabwe laba nganjongo yinye kukhanyelelwe ukuphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe kulethe ukwanda kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yakobulawayo isinqome ukuthi ikhulumisane lomphathintambo wokubuswa kwezabelo ukuthi ivumele iqhatshe kumbe idinge kwamanye amankampani ingcwethi zokulungisa impompi zamanzi ngoba amanzi amaningi alahleka ngenxa yokuswelakala kwabantu abazilungisa ngesikhathi. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Impompi ezisebenza kuleli dolobho ngezakudaladala esezihlezi zidabuka njalo nje osokwenze udubo lokuswelakala kwabomanjinela luthwalise nzima ikhansili lozulu. Umeya wedolobho, umnumzana Martin Moyo, uthi amanzi ayalahleka edolobheni ngenxa yempompi ezivuza njalo nje zingela ozivala ngesikhathi. uthi lancane befuna ukuqhatsha omanjinela abatsha ngazi ukuthi bazabhadalwa ngani ngoba uhulumende uthi iholo lezisebenzi zonke ekhansilini lingadluli amachumi amathathu ekhulwini i-30% lemali yonke etholwa ekhansili.
Amanzi yebo engaba ngamahala nxa engawezulu wathatha inkonxa yakho wayifaka phandle yagcwala. Akula muntu ozakubangela umsindo ukuthi indaba ukhe amanzi ezulu lana ngakathixo. Lawa amanzi esiwanathayo avela kude emadamu ayilapha edorobheni amanzi ayabhadala.
Umnumzana Saziso Mathe osebenza lekhansili uthi uyananzelela ukuthi ikhansili iyadinga izisebenzi zokulungisa impompi zamanzi ngoba iningi lalezo eziseleyo ngezingawufundelanga umsebenzi.
Uba belendlela yokubhadala abanye abantu, I think I would recommend civil ukuthi kabaqhashe, and you would find ukuthi labantu asebesele besebenza inxenye lama plumbers, qualified plumbers asesele emalutshwane kwasala abantu labantu abadala ababesebenza nama plumbers because now sebekwazi bayazwisisa ukuthi bebesebenza njani.
Nkosikazi Nomagugu Nkomo, isakhamuzi koBulawayo, uthi ikhansili lezisebenzi eziningi kakhulu kungakho ingakadingi ukuqhatsha, kumele ixotshe labo abangela msebenzi abawenzayo ukuze imali ebabhadalayo isebenze kulabo abaqakathekileyo.
Mina ngibona azani i-City Council iqhatsha abantu abaningi okhanyazana akulanto abayenzayo njengokuthi abathanyelayo. Uyathola ukuthi every street silomuntu oyi-1 othanyelayo. Sometimes I think akukho necessary akuxotshwe bona labo, kufakwe abantu abacritical okumele ke belungise ama-sewage, kube right amaplumber lama-engineer. Lokho kwe-street, izitreet eziyi-5 zingakhava ngomuntu oyi-1.
Ikhansili yakoBulawayo isiyedluleke ukuqhatsha izisebenzi lokhu yamiswa ngoye ngumphathintambo wokubuswa kwezabelo uDr Ignatius Chombo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Waye ngumahluli womthethandaba ophezulu we-High Court uJustice Andrew Mutema obhubhe ngolwesihlanu usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Ignatius Chombo wethulela umbiko lamuhla ntambama. Umuyi uJustice Mutema uza kuba ngumahluli wakuqala ukungcwatshwa emathuneni amaqhawe awe-Heroes Acre eHarare. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udubo lwendlala olubahileyo elizweni lonyaka ngemva kokungani kuhle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Owesilisa odubule wabulala intatheli izindaba zomsakazo kamabonakude ezimbili emangweni weVirginia khonapha eMelika obedingwa ubikwa esetholakele. Lundoda wake wasebenza lababili laba emsakazweni munye ubikwa itholwe ngamapholisa kodwa useke wazama ukuzibulala ngokuzidubula. UVester Flanagan oke wabikwa ukuthi uzibulele usesibhedlela elamanxeba njalo ekusimo esibi. Umongameli Salva Kiir wakwele South Sudan uselobe isivumelwano sokukhumisana umlotha labalwisa umbuso wakhe sokuzama ukuqeda impi yomdeni esilenyanga ezingamachumi amabili ezedluleyo. USalva Kiir ubikwa ebanjwe ngamandla okuloba lesi sivumelwano esilotshwe esigodlweni selizwe lakhe iJuba ngoba ubengafuni. In Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa ithi iphakathi kokulobela umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Melusi Gigaba incwadi idinga impendulo ngokunengi okungahambanga kuhle ehlelweni lokuphiwa kwamapemiti eZSP. Ngomvulo umphathintambo Melusi Gigaba wazise ukuthi lolu hlelo luzavalwa ngokusemthethweni mhla ka 13 impandula. Kodwa inhlanganiso ithi gasa sele mibuzo okufanele iphendule kulungavalwa uBenedictine Hlapo uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena.
Umnumzana Mabhena uthi okwakuqala njengehlanganiso balethe isibongo esikhulu kakhulu kuhulumeni wakwele South Africa ngokupha izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe amapemite ZSP njengoba iningi lalaba bantu ilabo abebeselizweni ngokungekho emthethweni. Noma kunjalo Mabhena uthi inhlanganiso yakhe iphakathi kokucela umhlangano wesiphangiphangi logatsha lwendaba zasekhaya esithi kuningi abafuna kulungiswe lolu hlelo lungakavalwa.
Kwakuthiwe ama-permit kuzathatha i-8 weeks kuphela ukuthi ama-permit aphume. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi sebelohlupho ikakhulu emsebenzini yabo ngoba ama-permit siyananzelela ukuthi asethethe okudlula i-10 months.
Bafuna njalo ukwazi ukuthi indaba kusiba nzima ukuthi lama-permit emukelwe kwezinye indawo.
Sesikuthola futhi ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphethe la ama-permit ziyehluleka ukuvula ama-bank account ngendlela ama-permit abhalwe ngakhona.
Umabhena uthi lobanje ugatsha lwendaba zasekhaya selithembisile ukuthi luzakhangelisisa izizathu ezenza ukuthi abedlula izinkulungwane ezilitshumi lambili bawancitshwe la ama-permit. Iningi lalezi zizathu baphikisana lazo. Uthi baningi abalamaphemithi angaphumanga ngesikhathi se-DZP ngo-2010 asebencitshiwe la matsha ngokungaphumi kwakokuqala kanti lokho kwakungasimlandu wabo. Bakhona-ke abancitshwe ngezizathu zokuthi badala amacala lazo athi kabavumelani lazo.
Kula bantu ababotshela ukuthi umuntu i-illegal immigrant before 2010 umuntu lokhu besokuthiwa njengoba unawagwetshwa ukuthi wawungelapasa wawulapho ngekho emthethweni abantu laba sebencitshwa amapemithi. Esikwaziwe ukuthi i-amnesty ka-2010 yiyo eyavele yakhava konke khona lokuthi nxa wakwabotshwa ukuthi kawulapasa before 2010 ngabe le permit akumelanga bakuncitshe i-permit ngo-2015.
Ngokutsho kukaMabhena bakhathazekile njalo ngokuphunguleka kwenani labafake izicelo zamapemithi ezsp eselisuke ku-295,000 lalabo abafaka izicelo zama-DZP ngo-2010 lehla laya ngaphezudlwana kwe-198,000. Uthi-ke baphakathi kokubhala incwadi bedinga lezi impendulo ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalolu hlelo kungasumlandu wakhe. UMabhena uthi iningi la sebethole amaphemithi la bajabule kakhulu lobanje sebeqalile ukuhlukumezeka ngokuthi iyozala nkomoni ngompalakazi ka-2017 lapho okuza kuma khona ukusebenza kwamaphemithi la ongasoke avuselelwe futhi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapo.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa ngombuthano omkhulu wezizalwane zamazwe ezansi wezwekazi le-Afrika lakwamanye ozakwenziwa kusukela ngolwesihlanu eMelika. Umhlangano lo obizwa ngokuthi yi-Southern African Reunion uzaqalisa ngombukiso wezigqoko kulandele imidlalo yenguqu lokunye okuchiyeneyo eHoward County Sports Center. Omunye walabo abaqoqa lokhu ngunkosazana Siyanda Masiza, yena othi kulesethekeli esiqakathekileyo esivela eBotswana esizabe sisembukisweni wempahla i-Southern African Fashion Show. Uthi kukhangelelwe ukuthi kube labantu abaningi embuthanweni lo okwedlula nyakenye la.
Awu kuzobe kumnandi ngempela. Sizobe sihlangene ngalo lwesihlanu la kunalana eMaryland sibuka i-fashion show. I-fashion show ezobe izise ama-designer asuka ekhaya. U-designer lodwa uMothusi sefikile, besike namhlanje ukusuka le eBotswana. Bese sihlangana futhi ngomgqibelo sibuka i-soccer laphayana, kuzobe kudlala i-soccer, kuzobe kudlala i-netball. Bese siyabraya vele, kuzobe kumnandi.
Ye, ukuze umuntu abuye khonapho kumele abhadale imali kumbe ukuhamba njani?
Eh, neke sibhadala nje ngolesihlanu, ngolesihlanu sibhadala $25 kona manje. Ungathola amathikithi ku www.southernafricausa.org. Emva kwangolesine uzowathola ke emnyango ngo $35. Ngomgqibelo asicharge ne akucharge next uyafika nje uzokungcibeleleka kube mnandi asicharge lutho ngomgqibelo nge picnic.
Ye konke lokho kwe picnic kuyabe kusenzakala ngapi?
I picnic sizobe siyenza ku sports complex yase Howard County. Ama details ungawathola le ku www.southernafricausa futhi sizobe siqala ngo 10. So ubuye umuthanda umdlalo webhola noma uthanda umdlalo we netball uyafuna kuba lapho so kuzobe kumnandi.
Yes, ngathi ke umbuthano onje uncedana.
Umbuthano nje sithi ncede ukuthi sihlanganise nje abantu basekhaya abala eWashington noma la eUSA bakhona abanye abazotravela bezofika sebesithi bazoza from Atlanta baze abanye baze from New York siyahlanganisa nje abantu ukuthi bahlangane ngaphansi kwe-umbrella lokuthi bangama Southern Africans bese nabo behlangana namanye abantu abathanda ukungcibeleleka eSouthern Africa bese futhi uhlangane nalabo bantu ngeze wazi ukuthi ngize kuphume nje ukuthi ngiwenze ubusiness nabo kuzobe kukhona lawo ma opportunities.
Yes, ngathi ke waqalisa nini ukuthi kube lo mbuthano nje?
Hawu, sawuqalisa iminyaka emithathu edlule. Umhlanganiso wethu wesithathu lo. And uyakhula. Ningabona nje nama videos nama photo wethu kule website ka www.southernafricancommunityintheUSA.
Kuzobuya abantu abaningi kanganani kumbuthano lo uma?
Ngingathi ke yabona last year sasibone nje abantu babengabo close to bo 300 nje ngoba ama-team esoccer wayedlala lapho ayema-6 so uyabona kukhona ama-team bese kukhona abantu abazolandela lawo ma-team so up to 200-300 people at a time and we're seeing a big growth lapho sibona abantu abaningi besiza but bakithi uzani kuzobe kumnandi. So sihlangane ngemidlalo, sobe sihlangene ngefashion, sobe sihlangene nangomculo wasekhaya. Kuzobe kumnandi nje ngempela.
Lo nkosazana Siyanda Masiza okunhlanganiso yeSouthern African Community USA obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseWashington DC khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiya kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Diane Theodore, yena ophakathi kohlelo lokuthuthukisa ulimi lwesiNambia. UTheodore labanye bakhe abahlala kwele South Africa bathatha imfanekiso kamabona kude besenza i-documentary ngolimi lamasiko esiNambia. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kuyini kakhulu olikwenzayo elifuna ukukwenza?
Sina funa ukufundisa nalabantu, you know, ukuthi abantu baningi baphumaphi. Sifuna ukukwazisana abantu eZimbabwe basically baningi ba identify ishona lendebele. So sacabanga ukuthi ngcono sibafundise abantu ukuthi kule inye i-language eZimbabwe okuthiwa yiNambia.
ungasitshela ukuthi bona abanambia badabuka ngapi?
Well, sin documentary lay ifuna ukufundisa abantu ukuthi bona abanambia baphumaphi. So the way we have structured the documentary yethu, it will show us, you know, the years in between ukuthi bavelaphi from what year to what to this particular year that we're in up to kathesi ngabaphi umkhosi wabo nguphi.
Ungasitshela ukuthi bona abanambia okwakathesi batholakala kuziphi indawo eZimbabwe?
Amanambia atholakala eMatabeleland. Matabeleland, we're looking, sibona abantu abaningi base Victoria Falls, abanye base Wange. Iwange basically igcwele ama natives abamanambians, ama ruins amanambians akhona eWange around indawo yeWange area le Victoria Falls, you know, eWange National Park, that area Matabeleland yiko abatholakala khona. Although abanye bangkhona obviously with migration sebahamba kwezinye indawo, abanye balotsholwa kwezinye indawo, but ama-natives eWange akhona eWange.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye eNamibia laseBotswana.
That I rumor maybe we want sifuna ukusika verify.
Hayi sibongile ukuba lawe ungavalelisa abalaleli.
Abalaleli singabavalelisa ngeSinambia.
Yeah, good.
Because that's the mission what we want to do, to promote the Nambian people. Uthi siyabonga. Daboka tobonana majwana ja.
Ah, naso daboka mube nejuba ibodo.
Daboka.
Lo ke bekungunkosazana Dian Diodo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo lamhla belisezitaladini zaleli dolobho livalelisa umoyi uWillard Khumalo owayedlalela iqembu lenguqu ele Highlanders kanye lelama Warriors obhubhe ngomgqibelo lapho imuli yakhe kanye labangane bekhaphe isidumbu sakhe sisuswa edolobheni siqondiswe ngakibo emzilikazi ngaphambilini komngcwabo kusasa. Wayengumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders njalo isikhulumeli semuli yakoKhumalo umnumzana Enes Maphepha Simanda uthi lamuhla ntambama kulomthandazo we-memorial service koKhumalo.
Namhlanje sihambile sathatha umzimba uWillard Mashingila Khumalo senyarazo funeral parlor. Engathanda ukubonga ngumthwakazi wakobulawayo abakwenzileyo kubuya abakwenzileyo. Kube kungathi kumbeni uWillard angavuka ahambe. Samthatha sadlula ku-60 Avenue kugcwele umgwaqo wonke, abantu bekhala behlabela besenza konke. Kube kungokunye ngazayo ngikubone. Sasesifika nje ngekhaya. Ngikhaya-ke kathesi sezokhasenzeke i-service eyalamhlanje.
Kusasa-ke kuzayenzakalani?
Siza kuba ngo-8 o'clock sizadiphatha from ngekhaya sisiye McDonald's Hall. From there, from 8:30 sizayenza i-church service. Kube sokusiba nezinkulumo ezehlukeneyo, abanye bezela emabhoreni, abanye bezela kumathimu ehlukeneyo. Namhlanje ngizokuthiwa kule bhasi ebuyayo from Harare ilama-former players kanye no-Premier Soccer League president ubaba uTwine Piri ungifonele wangazisa ukuthi ngimfake kuprogramu uzakuba khona. So ngilethemba lokubana konke at the moment kuhamba njengokuba kade sikuplanile.
Ngobani ababuye ukuzomkhalela?
Kube laba-former players amaningi awe-Highlanders oJoan Luphahla, oSiza Khosa, oTobias Mujambanje, oSidney Simunya, oGift Thebe Lunga, oGift Lunga Senior, oJohannes Ingozo, oJohannes Chuma, bade bebaningi kakhulu labo kade begijima ngomgwaqo besekele umfowabo uMashingila esemodeni.
Lo ngumnumzana Ernest Maphepha Sibanda wayengumgcini sihlalo weqembu leHighlanders njalo eyisikhulumeli semuli yakokhulumalo ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.